Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 zibandlela. Happy New Year 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje siqala nje umnyaka omutsha lamhlanje, iningi lithi umnyaka esiwugqibileyo izolo ubumubi kakhulu.
Akula mnyaka obenzima njengomnyaka lo oka 2020. Siqalise kuhle abeziprofiti baprofito ababekuprofita kodwa uNkulunkulu yena wasenza intando yakhe.
So kulo mbuzo othi imali engamadola zinkulungwane ezilikhulu $100 million okuthiwa isetshenziswe ukulungiselela uZulu phambilini kwezulu lesiphepho uCyclone Charlene elingasananga ngolaka ayichaphazwanga na?
Alisananga ngendlela kathi sikhangele ngayo ngoba kube imfefezo njengatsho lutho.
UZulu ezansi emaNdebeleni ukhala ngabantu bokuza ababuya kulesi sigaba ngobuningi bezogola amacimbi esithi kumele kube lomthetho ovimba laba bantu kwenzela ukuthi abadabuka kuleso sigaba labo bathole inzuzo.
Amacimbi yeyithiwe sethu esasifuwa nguNkulunkulu endaweni yethu okufuze siphile ngaso, kufuze sigole sithengise sifundise abantwana.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umnyaka omutsha lamhlanje, iningi lithi umnyaka esigqibe izolo ubumubi kakhulu. Sixoxe lelunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Akula mnyaka obenzima njengomnyaka lo oka 2020. Siqalise kuhle abeziprofiti baprofito ababekuprofita kodwa uNkulunkulu yena wasenza intando yakhe. Ubenzima kakhulu, uguqule izinto eziningi kakhulu njengoba ubona sesidlalo kuyaba ukuthi ngesikhiwa yi-new normal. Besingazi ukuthi umuntu angahlala endlini kungasetshenzwa, sikwenzile sikubonile. Besingazi ukuthi sizahamba sigqoka ama-mask, sikwenzile sikubonile, sesiloku sisakwenza. Besingazi ubana uyakwanisa ubana ungavalelisa umzimba womunye wakho nxa ethe wadlula, sikubonile konke lokho. Kodwa intando kaNkulunkulu isehlakalo esiwayo uNkulunkulu yena ngiyokwaziyo njengoba enguye umnini mandla wonke.
Ungathi kukhona yini okuphumeleleyo okwenziwe nguhulumende lebandla lezanu PF?
Ibonile uhulumende kuqeda amanye ama-project, ikakhulu ama-projects amadamu. Sibonile njalo sokungena futhi ekulungisweni imigwaqo ethize. Siyabona kuyachova iBybridge Shirondo Road, siyabona bazama ukubuya kweminye imigwaqo ethize eminenginengi. Sibonile njalo egcina isithembiso sakhe esemali ye-devolution ibuyile emakhasini kunje lapha koBulawayo. Sibonile isebenzile esigabeni se-Country Park le endaweni ezinye ezijijineyo imali ye-devolution ifikile sibili kuma-initiatives afakwa nguminister uprofessor uMthuli Ncube ethatha ama-2% tax lana ayewayenza athengisile into esuke yathi noma kube ngumnyaka omnyama kangaka kodwa kube yinto yokuthi ungakukhangela lawe uzwa ubobotheka kancane.
Nxa sesibheka phambili sikhangela umnyaka ozayo, ubona ungani ngumnyaka othembisayo yini?
Ithemba kalibulali mfowethu. Siyambonga uNkulunkulu ngezulu lele athi wasinika lona, and silethemba lobana lizayala lilokhu lisina. Ukuna kwezulu kuza sinceda kakhulu. Mina nxa ngikhuluma ngendaba yemkonomi ngihlala ngisithi ebantwini into one ebisisele iPCA phazwe lebisisele ukuthi umkhono wethu ulunge yilo izulu leli. Njalo sibonile uhulumende roller out iprogram efumvudza intwazi leyana lapho ke ukuthi kona izimuli sezilima okuphindiweyo.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga lebandla lezanu PF. ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Sokulo mbuzo othi imali engamadola azinkulungwane ezilikhulu $100 million okuthiwa isetshenziswe ukulungiselela uzulu phambilini kwezulu lesiphepho ucyclone Charlene elingasabanga lolaka ayichaphazwanga na. Imizamo yokukhuluma lonkosikazi Monica Mutswangwa onguye owazise isizwe ukuthi kusungulwe isikhwama sokuphathisa uzulu yehlule. Kobulawayo leli zulu line njengensukwini lanxa kwezinye indawo bekulomoya. Sixoxe lesiphathamandla seProgressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube. Saqala ngokumbuza ukuthi ufikile na ucyclone Charlene kobulawayo.
Yebo, singathi ukuthi ngamafitshane lifikile. Sibe lemkhizo lamayezi kade kuthole kakhulu besicabanga ukuthi mhlawumbe sefike, kodwa ke alisananga ngendlela kade sikhangele ngayo ngoba kube imfefezo njengatsho lutho. Abakade bekhongozele ngamabhakethe kafikanga la kukota amabhakethe kugcwala. So ngamafitshane yebo yekufika lifikile, kodwa ke alisafikanga ngesiqhotho kade sikhangelele ngaso.
Kodwa ngokuzwa kwenu abezomkhathi bathini, bathi izulu leli lizafika yini lamhla kumbe kumalanga wona la alandela amalutshwana kumbe vela lisafika?
Khona abantu loku bekhangelela ukuthi mhlawumbe lingakhifiza, like lakhifiza kathesi nje ntambama ama-4, kodwa kalikhifizanga kuya ngapi. Ngokunjalo ke abazwisisa ngcono ngezama-cyclone kumbe ezama-depression, i-depression iyiveleke kuthi ibhanti nje leyeza elidlulayo. So sikhangelela ukuthi mhlawumbe selidlulile ngoba kukhangelela ukuthi lizangena kwele Botswana. So ngokucabanga kwethu sibona ngazani kuthiwa iyezi lakhona selile. So kungasala nje kusina izulu vele selikhangeleyo njengoba kungu-December kunje ukuthi izulu lebe kukhifiza lapha laphana, kodwa hayi sibona ngathi ingozi ka-cyclone isidlulile. Ike ezwakala ngapha kebotsholotsho labo lupane ukuthi kwaba khona imkhizo sibili imbizulu eliqinaqinileyo kubaliso 87 millimeters labo 58 millimeters. So sibona ngazantu akobulawa sidlulile.
Ngokubona kwakho abantu bebelungiselele okokuthi ingozi kade izingafika bebengenelisa ukuzinqabela?
Abantu kobulawa bese belungiselele la kwezinye nje indawo ezivaliswa othipinke kusiya khonale, kodwa ke kobulawayo sibonile ukuthi city council ibisikhiphile izindawo zokuthi abantu bangaphephela ngapi. Ziningi izikolo beziqanjiwe emalokitshini athiyethiyeneyo ukuthi abantu bangaphephela khonapho, njalo abantu bese bekhuthaziwe ukuthi benzeni bese bengenele emsakazweni. Abe-city council bangene emsakazweni abakhangele ngezomkhathi lokuthi abantu bangazincedisa njani. Lathi-ke njengenhlanganiso yezakhamizi balohlelo kuradio sikhuthaza abantu ukuthi balandele khonokho okuthiwo i-BCC. Ngamafitshane ke izakhamizi bezivele sezimelele ngwananzela abaningi izolo balele lethi sibili belinde yena u-10 wabusuku kade ukuthi uyagqayisa ngayo uShaleni. Ngokunjalo abanye abantu bese bebonakala ke begubhagubha lapha laphana belungisa izikhala zamajora walokwenza ukuthi amanzi adlule. So ngamafitshane singatsho ukuthi hayi abantu bese bezimisele bemelele njalo sebezwele ezixwayiso kade ziphiwa yi-city council ukuthi bangenza njani.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Emandebeleni ukhala ngabantu bokuza ababuya kuleso sigaba ngobuningi bezogola amacimbi, esithi kumele kube lomthetho ovimbela laba bantu ukwenza lokhu ukuze abadabuka kuleso sigaba bathole inzuzo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi labantu eligcwele emaplazini eGwanda ekhezi kanele insiza lapho kugolwa khona amacimbi kulezi nsuku abantu abavelele emangweni emasingo kusiya emberengwa osekuthe uzulu kulesi sigaba khonana ngokuthi laba bantu babaqedela amacimbi okumele ngabaphilisa bona njengabahlali bakulezo ndawo. Umnumzana Love Moncube yisakhamuzi seMatobo South, njalo uthi laba bantu bokuza baphazamisa impilo zabo ngoba bephila ngokuthengisa lawo macimbi.
Sifuze sigole sithengise sifundise abantwana thenge ukudla ngakho, kodwa ke asikwenzikho nokho ngokugcweleyo. Kulabantu abakuza bavela kwezinye indawo afika bangene nje begole amacimbi bethathe behambe thina singatholi lutho.
Uncube uthi bekuza kuba ngcono nxa laba bantu bokuza bebuya kibo uzothenga lawo macimbi, hathi ukugola amacimbi abanye babo begamula izihlahla.
Kanti ke kufanele ukuthi abantu laba ma befika becouncili bebhadale imali le ibuye kithi ngoba indawo ngeyethu, or bebuye bezothenga bona bethenga amacimbi kithi sibathengisele sithole sigeyine, not ukuthi bebuye bezothatha nje mahhala behambe bekibo bebe yibo abageyinayo. Lokho kuyasilimaza lo.
Amazwi akhe asekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawane, laye othi laba bantu abavela kwezinye indawo kumele babhadale.
Ababhadaliswe izimali, sokuyilayo imali yokubhadala kabuyele kibo ngoba kakuncedi ukuthi babuye bezosithathela inyodo yethu ngapho bona behamba labo ngale besiya benefit. Thina ngapha asisuki lapha sihambe siyofika khona le kibo sisiyadinga usizo khona lolu, njengokuthi khona siyotavele ukhona ukukubona kuphela kumbe kusemgodini wakibo khona ukhulumisa indebele vele hhayi.
Nyake nekhansili yeGwanda yabika ukuthi abagola amacimbi kuzamele baphiwe amapermit ukuze lawo amacimbi agole ngendlela eqondileyo kungela kuqanulwa kwezihlahla njengalokho okwenzakalayo. Kusenja lo Zulu sekhuthazwe ukuba thatha amanyathelo wokuzivikela kwisiphepho sezulu le-cyclone Chalane ebesikhangelwe lokufika esigabeni seMatabeleland South izolo ebusuku. Umphathintambo obona ngezemvelo umnumzana Ngqobezitha Mangaliso Ndlovu uthi lanxa lesi siphepho sezulu singasela mandla kabasoze bagoqe izandla njengorhulumente.
Babetransport sebefakile ama-systems abo in place. Kulama-companies akhangela ngezokulungisa kwemigwaqo asebe-assign ama-provinces ukuthi babe beku-alert nxa kule ndawo ezile mgwaqo ekhukhulwayo kumbe ama-bridge akhukhulwayo, bazagijima bayofika khona lapho. U-cyclone Idai wasifundisa ukuthi into lezi ziyalungiselelwa masinya.
Nake no-cyclone Idai wabulala abantu abafika phosa amakhulu amathathu eChimanimani, watshiya iningi lezakhiwo lidilikile. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp. Siqubanisa ke le ngoma ezimnandi.
Zimbabwe ngithi yepinyu yethu yuo mina lapha nginesikhalazo bantu, ngicela ukuthi umphathi isikolo wesikolo esithiwa yihlangabeza high school eselapha eMathebeleleni ukuthi akhe asicazisele ukuthi yindaba egejisa abantwana amagodi esithi yi-corporal punishment. Nasazwa lapha uthiwa education 5.1 isithi akula mntwana imele vele eyenziswe i-corporal punishment lapha kwelethu eleZimbabwe. So sicela like limtshele kumbe esichazisele ukuthi indawo esenza khonoko.
Basakazi beStudio 7, mina ngithi ngendleke labafowethu abesindebeleni enganjalo kubeza besijiya amandebele siyizithutha ngosapoti chamsaka sisapoti indebele. Namhla kuyini lokho? Lalisijiyeli laphambili ngomama, phambili ngomama, phambili. Namhla lithini? Selisithi phambili ngobaba, kanti selisithini? Ake lisibuzele bona baphendule lapha basitshele ukuthi manje sebesithini. Sase sithwele nzima lapha kuthiwa ye lisapoti amashona. Nanku lalisapoteni shona selilalo khonapho kuthi napha u-alliance yesiphusha le shona sesikhatshana lina selingaphi seliqala nobaba sapotani baba sibo. Thina vele sithi chamisa chethe 2023 silochamisa singamandebela sayo, kodwa sasingasoke sisapote i-program yezana neva lapho ngitho. Kathesi lithini nxa kunje
Libo supporta ngengqondo bantu bakithi lingasupporti ngokuthi ngesibongo. Asisupporteni politics ngengqondo. Yikho kusifisela emuva khona ukuthi sisupportana ngemihlobo asisupporti ngengqondo ukuthi sibone ukuthi asisupportenini i-idea yomuntu, ama-policies omuntu. Singasupporti umuntu ngokuthi ngwakithi. Hayi, i-policy yakhe nxa irongo irongo. Kathe silithini manje. Nangu umonzi wena, supportani sibo. Ngelinye phela ishona. Nathi sijamisa chethe-chethe, kuningase kusisebenza. Nangu sokufile okuyi-program kwenu. Ngavela ngakhuluma mina ngathi i-Congress leyana iyawinwa ngumuntu ofunwa izandla. Nanyana sewinile, kwavela kwakhanya kudala. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesus Christ okhuluma ngihloniphani umoyo owakwaPhindi laphana just u-2020 ngumnyaka kaDongemuhlanga nangise osima sikhona sibele South Africa la sibona i-COVID sigadle kwesipilo okubona sikuthi hhayi kulobu nzima impela esicela nje ukuthi kube kuthiwa abantu baziphatha ngendlela efanele nakhona lokhu umgomo nje esiyinikezwa nguhulumende ukwenzela ukuthi siphephe ngoba lolu bhubhane lungibisangimpela yeke umzima hhayi ngingakhohlwa ukuthi ngibolise umndeni wami wakomoya kwaPhindi lapha empela semawani laphana ngiyabulisa
ngiyalibingelela ku-Studio 7 ngabe nivuka njani nonke basakazi abahle abathandekayo sibonga umsebenzi omuhle kangaka owezindaba siyazithanda ngempela iindaba zimnandi zisazisa indlela ukuthi la esisuka khona siyaphi bengithi nje ngiphose lami lami kancane ngendaba ye-MDC i-MDC mina ngowami umbono futhi lokho ngiyakufisa ukuthi ngabe ingavele nje ihlakaze iphele yonke kusale kungalanto okuthiwa yi-MDC ngani ngoba iqala ukuba le nkinga yayo ihluleka ukuziqoqa kusasenotshwangirayo yasplitter into 3 pieces kwanamanje kwabe uThokozani Khuphe lo Chamisa kwaba into efanayo sokungukhuphe nanana amanye amamemba asele nawo sokuyinto efanayo kathi into abayifunayo bayayazi nje allright ngubani-ke okufanele adliwe angithi ngabe before baye ku-Congress yakhona leyo ngabe bayatshela abantu ukuthi no mina ngadliwa ngizoyala okwenzela ukuthi abantu bengavoti because ivoti yilona elishoyo ukuthi udliwe noma uwinile ma umuntu sekadliwe uthi kona kurojiwe kurojwa kanjani ubani okufanele adliwe i-MDC ngesingami mazimbabweni singabe nomthandazo zonjo oyiwani ivele iphele kungabi into ekhona because asiboni lokuthi umhlahlandlela wayo ufunani kuyiwa bagaqele nje izifundla bengene kobozap amaphathi la amakhulu and khona manje bakhuluphalisa izanu makunje ijabule inceba phansi ngoba uyababona ukuthi into abayiyenzayo abayazi la bangibhora khona ababheki nokuthi isikhathi se-election singakanani khona manje kusele kumbe 1.5 or 2.5 ukuthi kuyiwe ku-election ngapha kuliwa abasafuna ukuthi bahlanganyele hayi MDC ni right imali phela lena ayikho into elisenzela yona vele kade laba khona nje hayi kusetshenza ubuthutha bodwa lapho
Siyalibingelela basakazi lonke labalaleli bonke abomhlaba ka-Studio 7 sithi njani impilo hayi mina ngiphilile ngiphile kakhulu hhayi lo mnyaka uhamba ngakuhle sifikile zonke izinto kube kubi kakhulu akulalo nto esingathi ihambile kukhulu unyaka kuthi lo mkhuhlane usavala zonke izinto so vele heyi lo mnyaka kula mnyaka uyabube njalo ube njalo kuthi uhloka wephula zonke izinto akula nto ehambile kakhulu sifikekayo emsebenzini khonapho hhayi okhuluma umgcini dladla ozalela ukupane emziwa odadewathu ezise-Francis Tower
alo Mthwakazi siyabonga nyaka 2020 bakithi yazango umnyaka omuhle sesikhangele bayenzakala kusukela ngomashi saphila nzima bengingatsho mina indlala yona lekhona nesimo hlanu khona sesiba ngakithi sesiphila ngamanzi siyalibonga lezulu nantisekini izifulo akudla ayele kunzima nonyaka ungazange ngonele ngokoza kukhohlwa sazi ukuthi ngonjani akathi esisike abona ukuthi kwenzakala nzima nakho kuyakiwa futhi sizathembela kuzimandla umuvi ngwinya isdaluka lupane
sakala Sasa sawubona nathi kwela yethu Sakala Sakala sange sobe khuluma Abamhlophe Sasa sawubona nathi kwela yethu Coronavirus Coronavirus kills Oh yes Coronavirus is real COVID-19 pandemic
Salbona kustitio 7 Mini kamalama Adolf Shaba Siyabonga ngomsebenzi omuhle esipha wona indaba ezingumqo Ngininto engithanda ukukhuluma ngayo ngithanda ukukhuluma ngendaba yalaba bantu be-MRP Every time mabangena bakhuluma ngokuthi amashona ayenze lokhu ubona instead ukuthi bekhulume ukuthi bazoyenzani uma bevotelwa ngabantu wena bakhubabhizi bakhuluma angeke kutulwa nosatane usenza imisebenzi kasatane ngoba imisebenzi into abazenza ziyazifananela lezo ZANU-P F mina ngibona umehluko wakhona ngoba iZANU-P F umsebe ithuluzi elisebenzisayo kuze kube iloku divide abantu bengacabanga ukuthi bazothola amavoti yikho abantu bengabavoteli behlulekile ukuyina even iwadi yodwa ngo-2018 namanje akula ndawo ongathi ungahamba kuthiwa hhayi liyana yindawo kumbe yindawo yabo akwenzeki lokho abanayo i-grassroots support bangabantu nje abaphethe ngokukhuluma kubo-studio 7 akukuyi-election abasuke bawine ngisho newadi yodwa kulokuthi beconcentrate ezintweni ezokuthi bazoyenzelane abantu uma bengavotela bebesemandleni abanye bakhona ama-leaders akhona siyabazi bahlulekile bakhe bavotelwa bekwamanye amabandla yiko sebesiya ngale ngoba abasela power lapha abakhona silabo Moses Mzila Ndlovu wayeku-MDC wavotelwa ngo-2000 kuba ngu-MP ebulilima wavotelwa ngo-2005 wavotelwa ngo-2008 kodwa ayikho into akayenza ongathi ungayibamba so bazoyenza ngoba sebeku-MRP beyeke futhi lokuthatha le ndaba yokudliwa kwamakhube njengethula abalisebenzisayo umakhubu uzenzela amaphutha akhe uzixotshela abantu be-MDC alliance wazenzela izitha eyedwa
Top 10 in the country, duck, and I'm still here.
Yeah.
At the peak, moving in circles, trying to figure it out. Where to go from here, cause when you're up here, it's different. From when you're coming up, trying to be the
I umnyaka 2020 ngokukhulu corona vela misa yonke into kodwa hayi ayibekunzima ebantwini sem singazona lo mnyaka 2021 uzosiphathelana hayi 2020 awube nzima kakhulu corona yiya siyabulala abantu kwama yonke into kwaphela imali kwaphela ukudla kwaphela yonke into hayi bekunzima sem but let's hope 2021 hayi sizoba right ngoba hayi lokuzokubiyana lokudla hayi siyakuphiwa kukhona
money man we supply on the daily spread
njani basakazi abahle ngu-Alec Nyathi okhulumayo. Hayi, u-2020 ngomunye umnyaka ole history engasoze safa sayikhohlwa empilweni zethu. Sizikhumbule i-history engisayizwayo ngefreezer ngaleyo minyaka. Ngumnyaka omubi kakhulu, kubele into eziningi kakhulu, izifo, izindlala, abantu bephelwa imisebenzi, abantu besifa, bewulwa yi-corona. Hayi, lo msinyaka lo hayi ngumnyaka mpela ole history enkulu kakhulu, enkulu kakhulu edla wonke ama-history engiwaziyo emhlabeni.
Sanibonani Studio 7, igama lami ngushukela, mvuma lapha enkayi. Njani basakazi bami? Hayi, siyaphila thina. Ngibe kahle ukhisimusa, hayi nathi sibe kahle kakhulu. Sibona ukudumala kakhulu ngamaqembu akithi ezepolitiki. Yikho kusiphatha kabi kakhulu, sigcina singasazi ukuthi siyaphi nelizwe lakithi. Kakhulu ngiqondisela phaya kuqembu likamama uMakhube, okuyikuthi asisazi manje ngoba singathi siyakuzwisisa uphuma wakhe MTC Alliance. Kodwa-ke manje nanku sekuvotiwe futhi MTCT bathudliwe nguMonzora. Kuzwakala ngathi ngumuntu futhi sefuna ukushiya futhi iqembu ethi kube nokuqilibezelwa. Kambe umama Makhube kuyikuthi ulwela isizwe noma ulwela isihlalo, asisazi ke lapho kube ulwela isizwe. Ngicabanga ukuthi imphumela ubezayamukela injengokunjalo. Uma ebona ukuthi kuyehlula kula maqembu, hayi akazijoyinele iqembu lasekhaya i-MRP namanye nje amaqembu esinawo, ngoba kulawo vele nje MTC siyazi ukuthi siyahlala singama-vice president akhona. Ngoba vele bayathanda ukuphatha abafowethu baseMpumalanga kakhulu, bathanda izihlalo eziphezulu, abazithandi izihlalo eziphansi, bathanda izihlalo eziphezulu. Ubengeke kwazi vele ukuphumelela umama Makhube ngamadoda ababambisane nawo. Kwaba buhlungu nje ukuxosha nje ubaba uBhebhe, ngoba nguye umuntu owafuze ebambisane naye kakhulu, umuntu wakubo. Labade bathembe njani uMonzora kufana nokuthemba isitha, namhlanje bamjikele. Asazi ke mama Makhube dadewethu ukuthi okwamanje ucabangani. Kodwa mina bengasho ngithi buye emaqembini asekhaya, sibambisaneni, sibone ukuthi silivusa njani izwe lethu umthwakazi, sibambene. Ngiyabonga.
Hayi, into kaMakhube leyi ivelela izwakazi. UMakhube udliwe, yena akavumi ukuthi udliwe. Anti bathi iphathi yakhe MTCT iphathi elandela i-constitution, abakuvumi. Bona baqaliselele ukubona ukuthi uMonzora ushontsha imali. Bangene njani ekhethweni bengabonanga i-voters roll? Anti kokuqala ku-check i-voters roll ukuthi babone ukuthi i-voters roll iqondile yini. Bonke ba-check zonke izinto zabo okumele bazikhandle, bazibone ukuthi ziqondile yini. Amanye azakhala, hayi abaleki, ephuma ikhetho lungakapheli, athi udlelezelwe uMonzora enze yakhe i-voters roll. Bengayiboni ukuthi ngamonzora yini. Abavumi kathi abantu labo abavotelwa indaba bengafuni ukuvuma. La siyenza njengo-Trump, owa-Trump akusebenzi lokho. Yikho lapho esizabona khona ukuthi imithethwandaba yeZimbabwe iqotho yini kumbe iyathatha ihlangothi. Ngoba vele kube kumela kubone ngaphambilini ukuthi vele usedlelezelwe kumbe vele kunjani. Kathi noma edlelezelwe 883, 120, 14, 9, hayi madoda abadliwe, abanye kuphela lokho okuningi lokhu bayaphela bakubone ngokuya kwezikhathi. Abantu bazamlandela. Okwakathi esudliwe uMakhube kavume kuphela ukuthi hayi usedliwe.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu, lisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ngesikhangele inhloko zendaba. Siqala nje umnyaka omutsha, iningi lithi umnyaka esiwugqibe izolo ubumubi kakhulu. UZulu ezansi emaNdebeleni ukhala ngabantu bokuza ababuya kuleso sigaba ngobuningi bezogela amacimbi, esithi kumele kube lomthetho ovimba laba bantu wenza lokhu ukuze abadabuka kulesi sigaba bathole inzuzo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe lomnyaka omutsha olifisela inhlanhla umnyaka esuqala lamhlanje. Igama nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.